ngokubona kwami uthi siyasebenzisa imali yalapha eZimbabwe, le mali yaseAmelika umbe yaseMelika yikho okusiphambanisayo, ngoba abantu babona njengani iUS dollar lizabagcinela ivalue ukwedlula iZimbabwean dollar. Njalo sekusiba nabantu abathatha izinto ezinjengerent ngama US dollars, ngoba bayacanga ngathi izimali zabo ziyagcinakala nxa kuyukuthi ziwuma US dollars. So sitsho ukuthi abantu abazuza amaZimbabwean dollars baye befuna ukuthi bathengise, ukuthi bazithengele ama US dollars. So uma lama companies azuza izimali zawo angamaZimbabwean dollars, kodwa babethenga izinto abazisebenzisayo phandle kwelizwe, labo baye befuna ukuthi badinge i-US dollar. Yikho wenza ukuthi i-US dollar kumbe iZimbabwean dollar liwe, ngoba abantu abaningi baye bedinga i-US dollar ama-companies labantu makhaya. So ubona njengani imizamo eyokuthi i-dollar liqine kumele ivele ekukhulumeni labantu. Okunye okwenza ukuthi isindo se-dollar siwe ngokuthi abantu abanathemba leZimbabwean dollar, abanathembi ukuthi liyabagcinela ivalue. So njengoba kungena themba kuZimbabwean dollar, kuyenzakala ukuthi nyanga ngenyanga, mihla ngemihla, isisindo salo siyabe sisiwa.
Kanti kona ukuthi umkambo wensitha uvalwe, kunzima yini kumbe vele akwenzi ukuthi uvalwe, njengoba ukhanya yiwo olokhu ubangela ukuthi intengo ikakhulu ezitolo ikhwele? Uyibona njani wena yena le ukuthi ayi-black market?
Angiboni kwenzakala ukuthi abantu bevale imikambo le eyabantu, ngoba okwenzakala yikuthi abantu bazuza ama-US dollar abo ngendlela ezithethiyeneyo. So nxa befuna ukuthi bavale imikambo enjengaleyo, bayabe sebevala ukuthi abantu bathole ama-US dollar, okungenza ukuthi umnotho uphazamiseke kakhulu, ngoba khathesi wazi ukuthi abalimi begwaye, abalimi bochinda bayathola okungama-US dollar nyana for our products. So uyasekusitho ukuthi uyabe kungela muntu ovunyelwa ukuthenga i-US dollar kumbe ukuba ne-US dollar. Engibona njengani kuyinto enzima kakhulu okumele bangacabangi ngayo, kumele bathikane lecebo elinjengalelo, ngoba liyaphazamisa i-economy ukuthi angibona ukuthi iyavuka nxa kuyukuthi iphazamiswe ngendlela enjengaleyo.